ababalisi abasemakhaya abaningi bakhona vele baza kuyavotisa endaweni lapho abangarejistanga khona ukuthi bebevota. Lokhu sikubona ngoba isikhathi sokuthi nawo bethole imadlana zokuthi ngezelele kulokhu umhola wabo nguhulumende lo wazele ukuthi uphane. So sikhangelele ukuthi ababalisi abaningi abasemakhaya baza kuyavotisa, lokhu kuzayenza ukuthi bengatholi isikhathi sokuthi bona benabo bevote. Iloli voti labo vele labo liqakathekile ngoba i-right yabo vele ukuthi bevote. Futhi izekhi isinesikhathi sibili ngoba iyabazi ababalisi ababhalisayo abaza kuyavotisa, bayaziwa amabizo abo, ayaziwa wonke amagama ukuthi ngobani labo bani. Thina esikufunayo ukuthi bevote kumbe nge-postal vote leyana, kumbe bephiwe isikhathi sokuthi bebekwazi ukuthi baza kuyawapha ama-polling stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze labo bethole ilungelo lokuvota.
Lokhu kungabe kusenzakala ezigabeni eziningi zelizwe yini?
Ye, kwenzakala elizweni lonke ngoba amathicha amaningi vele yiwayazabe ekuma-polling station ekhangele evotisa abantu sikhangele ilizwe lonke vele, kungabe kusemadolobheni kungabe kusemakhaya, amatitshela amaningi yiwo abezabe senza lowo msebenzi. Njalo sikhangele ukuthi nxa izekhi yona ingayalo ukuphendula iphethini yethu zabe sisasuka layo sihambe emthethwandaba emadaleni emthethwandaba ukuthi indaba le ilungisiswe ngokuphakisa ngoba indaba eqakathekile kakhulu ukuthi amatitsha levote asemakhaya.
Liyaphumelela yini kumkhankaso yonke le eliyenzayo lokuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ababalisi ngesikhathi sokhetho?
Sibe lokuphumelela kakhulu, sikhangele ile ivile esiphumekiyo idale elikhulu eZimbabwe High Court eMashingo ifake phansi isinqumo sokuthi hathi akusavunyelwa ukuthi amabandla ezombangazwe atholakale ethatha abantwana ezikolweni lamatitshala behanjiswa ukuthi begcwala lapho ababesiza khona imicimbi yabo. Amabhasi ezikolo lamabhesiki lama-school grounds akusamelanga asetshenziswe ukuthi abezimbangazwe kudala bekusebenzisa lokho isinqumo sokujwayelekela ukwenza nje eZimbabwe. So lokhu yinto enkulu kakhulu esibona izayenza ukuthi abantwana abafunda ezikolo befunde bengesari, njalo amatitsha befundise kungela kwesaba lokwethusela izigilamkhuba ezombangazwe bese zigcwele emaphandleni. Sifake ama-members ethu amatitsha ukuthi bebebhala phansi esithumezela ukuhlukuluzeka konke okwenzakalayo